Ngemva kwesithembiso sikaNkulunkulu ku-Abraham ukuthi uzakuba lezizwe ezinengi ko-Israyeli, uNkulunkulu wavakatshela uSamuyeli umprofethi wathi, hamba endlini kaJese uye ngigcobela lo engizamkhetha ukuthi abe ngumbusi ko-Israyeli. USamuyeli wathatha uphondo lwakhe lamafutha waqonda endlini kaJese eBethlehem. UJese waletha amadodana akhe ayisikhombisa. USamuyeli ebona oqala wakhangela ubuso lesimo sakhe, wathi lo ufanele ukuba ngumbusi. Kodwa uNkulunkulu wathi, hayi, mina angikhangeli isimo somuntu, ngihlola inhliziyo. Bonke abalandelayo uNkulunkulu wayengabakhethanga. Wasebuza ukuthi akekho omunye na ongekhoyo. Waphendula uJese wathi, ukhona ungumalusi usezimvini. Wathi, kabuye. Walethwa uDavida umfana omncane owayemuhle ebusweni. UNkulunkulu wathi, mgcobe. Umprofethi uSamuyeli wathatha uphondo lwakhe lamafutha wamgcoba. Umoya kaNkulunkulu wehlela phezulu kukaDavida kusukela ngalelo langa. Ngemva kweminyaka inkosi uDavida isiphumulile ezitheni zayo inhlangothi zonke, uNkulunkulu wathumela umprofethi uNathan endlini yakhe uDavida. Wathi, umtshele uDavida ukuthi mina ngiyinkosi eyamlwela ezitheni zakhe lezinyamazaneni zeganga. Umbuso wami awuzukusuka endlini yakhe. Noma usufile, omunye wesizukulwane sakho uzabusa kuze kube nini lanini. Umprofethi uNathani waqonda endlini kaDavida wamnikeza lawo mazwi. Ngemva kokuthi uDavida esewazwile lawa mazwi, wasondela duze loNkulunkulu. Wathi, ngingubani na ukuthi ngamkeliswe lesi sicoco? Akube njalo njengalokhu okuthembisileyo kunceku yakho lemuli yayo, ukuze udunyiswe nini lanini.